ekuqaliseni bembona ngathi yena uPortin ubengathi kasayiboni impilo, yikho esephonga ukujikela nje izikhali zakhe, ephonga ukujikela lokho ngesilungu abathi at random ukuchaya amadorobho lana awase Ukraine. Lokhu kufaka lo mthetho we-martial law, usengumuntu lwana obona ngathi wenzile into yakhe yona leyo ukuthi athathe izigaba lezi, kodwa akuhlangani. Abantu bavotile kodwa bangathi kabezwakali ukuthi bayathanda ukuba se-Russia loba bangathanda ukuba se-Russia. Yikho ke esengathi ufaka lo mthetho ukuthi kumele afake isandla esiqinileyo i-martial law yakhona leyo, ukwenzela ukuthi abantu athi kulaba abaqinileyo abafana isikhathi sempi yakuyiwe empini akube yilokhu akube yilokhu, yikho akwenzelayo. Kanti ke ngasikhathi sinye futhi laba be-Ukraine bakhanya amasosha khona ayagombolozela sibili izindawo lezi ayesithi yena uzithethe, yikho wagijima futhi wenza khona ukuvotisa abantu lokhu ngenkani, esenzela ukuthi athi sekuyi-Russia khona phana lapho kukhona. So ke into zakhe zonke zingathi ngezokubhinyela bhinyela bhinyela, ungathi ngokukubamba ngamandla ngamandla ngamandla.
Ngokubona okwenzakalayo kwele Ukraine, kuyatshengisa yini ukuthi singabona impi le iqedwa? Ukubona kusenzakala yini lokho?
Ye, lokho kokuthi impi ingaphela le e-Ukraine angikakuboni kuhle, ngoba into yakhona ingathi kayiqedakala ukuthi imi njani, ngoba i-Ukraine ungathi wayikhangela kuhle kuhle ingathi iza kuba yilizwe eliphakathi laphakathi kwamazwe la anothile esingathi thina alezikhali lezi ezibhidlizayo i-nuclear. So kulokukhangelela khonapho ukuthi akukhanye ukuthi kuzaphela ukuthi, ngoba ungakhangela yena uRussia nxa echaya u-Ukraine akukhanye ukuthi kathi umchayelane sibili kahle kahle ngaphandle kokuthi uzwanana lamazwe la awe-West. Yikho ke nxa bechayana khona laphana kukhanya ngathi bathiyene laba abakhulu ukuthi ukho omunye angajikela isikhali esinye singayisiso esifanele ukuthi sisetshenziswe laphana, then sekungaqhamuka ukuqhubeka kwempi le okukhulu.